Intatheli zindaba umnumzana Khuzayo Madziro. Omunye wabahlolwa batholakala bele COVID-19 futhi usebenzise imithi etshiyeneyo emenze wanqoba umkhuhlane we-coronavirus.
Emva kokuzithola ngikulesi simo, ngihle ngaqala ukuhlasela igciwane leli ngisebenzisa umhlanganiso yamakhambi afana le-ginger, lemoni, kwesinye isikhathi ngifake leluju ukuze kunathe kube ngcono. Bengifutha ngisebenzisa ibhakede lendlini kane ngelanga okwana amamitha abayi-20. Sonke isikhathi ngizizwa ngomile benginatha lo mhlanganiswa ufudumele, kwesinye isikhathi kunje ngamanzi kodwa ayewayefudumele.
UMadziro wenze konke lokhu engakadingi usizo esibhedlela.
Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlanganile amahlamvu egwava. Sonke isikhathi bengiqiniseka ukuthi ngihlala ngimfudumele njalo ngigqoke okufudumeleyo sonke isikhathi. Konke lokhu ngikwenze ngingakatholi usizo esibhedlela, lapho engaphiwa khona amaphilisi okubulala ubuhlungu kuphela.
Uthi abantu kumele baguqule indlela ababona ngayo i-COVID-19.
Abantu kumele bafunde ukuba lo mkhuhlane akusikho sigwebo sokufa. Ulakho ukuphila uqhubeke ngempilo yakho uma ungalandela indlela esixwayiswa ngayo ukuba sisebenzise uma sizithola sesihlaselwe yileli gciwane.
Omunye njalo osebenzise umuthi wesintu ngumnumzana Gcinani Mthembu ohlala eNkabazwe.
Ngakusithi njengezikhathi zantambama isikhathi esiningi ngangiyifutha sisebenzise into ezinjenge-eucalyptus oil, kwesinye isikhathi ngesifuthe ngamanzi nje kuphela angela lutho.
UMthembu uthi okunye okwamsiza kakhulu yikuhlala eselula umzimba.
Okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba, edle isikhathi ungadla kabili kathathu kane, kodwa kube yinto ukudla okwakha umzimba. Ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube ulamanzi uyawanatha, ngaba ngamanzi akhudumalayo, uyakulokhu wachabula nje wachabula nje undawo yabo wafake into ezinjengabo lemon phakathi.
UDokotela Henry Madzorera lezinye ingcwethi zempilakahle bathi akumelanga abantu banathe kumbe badle imithi yesintu okudlula amalawulo ngoba kungabalimaza. UMadzorera uthi kuqakathekile ukuba umuntu adinge uncedo esibhedlela engazibona engani ulomkhuhlane we-COVID-19.
They in fact provide some essential vitamins like vitamin C and so forth.
Ziyatholisa amanye ama-vitamins adingakalayo okufana labo vitamin C lokunye okungasiza umzimba kancane. Sinelanga eliningi elitholisa uvitamin D ngoba ulungele umzimba wethu, njalo simthola evelela elangeni engena ngasejwabini lomuntu. Ngakho-ke kumele kusebenze lokhu, kumele sizilondoloze sithole ukuphumula ngokufaneleyo lapho sithe satholakala silalo umkhuhlane, singaze sasebenzisa ngokwedlulisa amalawulo lezindlela ezingakabi lobufakazi obaneleyo.
To treat pneumonia and other super-added infections that may come with COVID-19.
UMadzorera uthi abanye abantu balakho ukuthi babe lomkhuhlane we-COVID-19 kodwa bengatshengiseli, kube labanye njalo abawugulayo besile kungelazibonelo ze-coronavirus. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.